baku VOA Ndebele.
Njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 6 kumbimbitho 2020 ngontungameli Nkoma. Endabeni zekuseni namuhla
kumele sibe kwazi lapha siphila labahuquluzi benotho, so laba abantu badla mkanye munye bota mlilo wano wamadlela, so kakula owanelisa ukuthi akhombele omunye uhola.
Ukukhutshulwa kwempatalo yemijova izolo kuthiye uzulu wakobulawayo ethwele nzima.
Besingasakwazi thina ukuthi masayanaje amasotsha angathunyelwa ezindabeni ezihlala abantu ayetshaya abantu ezimathanda njengalokhu esikubone ngo-January lo February ka-2019.
Lanxa uhulumende esola iMelika ngokuqhelisa izitsheziso eyazethesa amalunga ezanu-PF, abanye bathi leli nyathelo liqondile. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zakobulawayo zizithole sezihamba ngenyawo izolo zingena edolobheni lokuya ezindlini ngemva kokuba abemijova bekhweze imbadalo mahlayana isuka phakathi kwe-$6 le-$7 isiya ku-$8. Abemijova bathethe inyathelo leli ngesikhathi ukusilela kwamafutha epetulo ledizili kuqhubeka. Lokhu kwenzakala amabhasi enkampani yeZupco achipileyo esemalutshwana emigwaqweni ngenxa yokusilela kwamafutha lokhu. Udaba lokusilela kwamafutha ezimota lamandla kagetsi kanye lezinye indubo ezihlupha uZulu weZimbabwe bezisenkundleni edale lephalamende ngolwesibili. Amalunga aleli dale ebuzisisa abaphathi ntambo bakahulumende ukuthi kuyini kahle kahle okwenzakalayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele lunga ledale lephalamende uNkosazana Thabita Khumalo engowe-MDC ukuze sizwe okuningi okukhulunywe kuleli dale.
Uminista Nzenza lo uthi uzayihambisa kuminista weFera. So sazama ukuthi senza ama-supplementary ukuthi kulezinto ezithize esilezifiso zokuthi zicace. Then onavumkisa wasesukumata xa kunjalo kangcono uminista asenzele i-ministry of statement. So leyo sesamelela leyo ministry of statement yangkhona leyo. Wabuya udaba lokuthi labalimi bethu kuleli lishe abalima igwayi athatha igwayi labo bayethengisa kuma-auction floors lithengwa ngemali yemelika esithi i-US dollar. Kodwa uhulumende wabahuquluzi lo asekwenza ikuthi usethatha lawo ma-US dollars athathele abalimi laba babanike ama-ecocation lo-RTGS lokungama-US dollar okuncane. So umbuzo wethu ungokuthi kanti likwenzelani khonokhu njengoba umuntu udengisela igwayi lakhe nge-US dollar, kungani linganiki leyo mali? Udeputy Minister wathi yena umthetho wakuleli lizwe uthi khona sisebenzisa i-RTGS. So imali ezamele ibhadale nxa umuntu ethengisa kumbe ethenga izinto kuleli lizwe. Sathi thina kodwa kakufezeki ngoba khathesi sikhuluma kunjenje sila magalaji athela amafutha enqola zomlilo ezimota lapho akuthenga khona amafutha lawo nge-US dollar. Kanti kungani ke labo bantu lingabathathela ama-US beselibanike ama-RTGS? Wathanokhona kwehlukene ngoba siyenzela ama-ambasadala ezethekeli kwanjani njani. Sesathi sithi zukuze ukuthi singani zani siyayiphehla uspeaker wabe sithi no uzabuya i-ministry of statement. Safuka lapho sasesibuza ngodaba lamafutha i-diesel lepetro ukuthi lapha kuleli lizwe thina uhulumende uyasifosa ukuthi usebenzise amafutha e-ethanol kuphela. Asilathoyisi ukuthi uwasebenzise umuntu ungawasebenzisi. Nalisifosa ukuthi siyenze njalo ngoba sokulalawa kuthiwa ngama-cartels abayiba sebebambe umkhono wakuleli lizwe. Maninzi wena uminist ozasinika i-ministry of statement.
Manje wona lawo ama-statement liwakhangelele ukuthi azaphiwa nina?
siwa kanye lile kutu sasa abanye babo baza tipatela nga baza tourist kati kutu wababali so esesi za wenza ikutu kusasa kesesa abangawea lao lape sasa makona yetu si kubungu lefi ufage imibu omega tezamu kutu si ufage unga hivyo wenza lewe ni mjerea wenza kutu nga hivyo ya awu ye pindu wakuta kusenani ya nga weza mile ukuti basa lisu ukuti sezamu wenza loko
kanti vele lona utaba lwa makatel sesi kesezu sikates nengi kukulunywa ngalo kungani kati lunga pelu tubolwa nkona abantu bakhona bonabo kuthiwa ibo Queen Bee labanye bengamiswa imisebenzi yabo abayenza le
kumele sibe kwazi phela lapha sidila labahuquluzi benotho so laba abantu badla mkani munye bota mlilo wano wamasela so kakula owanelisa ukuthi akhombele omunye iwola ngoba bangakhombelana omunye la uzamkhombela omunye la emkhombeni kuzochitheka izijeyo badla bonke laba bantu
uNkosazana Thabita Khumalo lilunga letale lePhalamende ubexoxa ecingweni lo Chris Kande we Studio 7. Lanxa uhulumende esola iMelika ngokuqhelisa izijeziso eyazethesa iziphathamandla zebandla lezanu PF. Abanye bathi eMelika lenze kuhle ngoba uMongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe belokhe bengakawahloniphi amalungelo oluntu. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Sibusiso Moyo uthi akusilo qiniso ukuthi eZimbabwe alikalethi inguquko ezwayo kwezenotho la kwezombusazwe okungezinye zezizathu ezibangele ukuthi iMelika iqhubeke ngezijeziso zayo. Embikwena wethu le izolo umoya uthe iZimbabwe seyesula imithetho emibi eyayisolwa ngabantu abanengi ebalisa owe-Ayipalo wePhosa. Njalo uthe uhulumende sesipha imisakazo ezimeleyo amalayisensi. Wengeze wathi uhulumende usalungisa imithetho eza kuqula indlela ukhetho oluqhutshwa ngayo ama-electoral reforms. Kodwa abanye bathi okukhulunywa ngumoyo ayisikho njalo bathi kulungile ukuthi izijeziso zeMelika ziqhubeke zikhona ngoba uhulumende kaMnangagwa elokhe ehamba ngonyawo lukamuyi uMnumzana Robert Mugabe. Sixoxele sikhulumele somkhokheli webandla leMDC uDokotela Nkululeko Sibanda.
Iqiniso esilaziyo ngelokuthi iZimbabwe selokhu yathetshelwayo kwadlula udaba lwegugurawundi besingasakwazi thina ukuthi masayana nje amasotsha angathunyelwa ezigabeni ezihlala abantu ayetshaya abantu ezimathanda njengalokhu esikubone ngoJanuwari noFebruwari ka-2019 amasotsha sengumthetho wawo wodwa. Le ndaba zeconomy sezikuthiwa ukuthi uhulumende ufuna ukuthabisa amasotsha ngaliphi ngokuvulwa kwezitolo zamasotsha kuphela kodwa abanye abantu abaseZimbabwe kungabanga lokuthi kuthathwanga ngakho.
Nxa kuyikuthi kusegcekeni lokho kungani uhulumende ekuphika?
Hayi, vele uhulumende lo uyazakala phela. Ngithi siyazi ukuthi vele uthe eqala ukungena embusweni ungene ngokungakhuluma iqiniso. Siyazi ukuthi wathina amasotsha engena emgwaqweni ekhipha uRobert Mugabe. Bathi bona hayi bo, akwenzakali lokho, it's not a coup. Baphethe ilizwe nzima ngokuqamba amanga.
Ungathi eMelika likucabange kuhle ngempela lokho?
Ubona ilizwe linemvumo yokuthi lenzele ukuthandayo ngendaba yokulungiswa kwamalungelo abantu ngalolu hlobo. Angiboni ukuthi thina njengabantu mahlayana kukhona kumbe abakwamanye amazwe kukhona esingakwenza silisana nokuthi ilizwe le-America licabangezele esicabanga ngayo thina. Ngibona ngami iZimbabwe nxa ifuna ukudlelana le-America le-America kufanele yazi ukuthi isebenzelana njani layo njalo yenza isuthisa njani izidingo zalo le-America.
Sike sabona ngeviki edluleyo abatsha abanye bechothoza ibandla le-MDC besithi yilo elakhankasela izijezisi.
Ilizwe le-America kalicathangela i-MDC liyazicabangela lizwe elile ama-deliberative bodies amaningi kakhulu njalo elilungisa amapholisa alo ngendlela etshiyeneyo leZimbabwe. embona ngani ilizwe leAmerica ngeke libe ilizwe lithunywa ukuthi lenze kuphi ngeke kuthandaye nxa kuyikuthi abantu bezalo basabanga ukuthi MBC kumbe uPresident Dlamini ngoyela amandla amakhulu kakhulu ukuthi uyatshela amanye amazwe ukwenza kabamchiphe kakabo usalingisilizwe ngoba nxa namandla angako mbona ngani umbuso wakhe ungasiza kakhulu ngelizwe
sibonile njalo umanyano weSADC lowe African Union ukhankasela ukuthi amazwe la ethule isijeziso azethesa eleZimbabwe abalalelanga isicelo sabo.
Sibonile njalo ukuthi iSouth Africa iyaphatheka njengakhesi. Sibonile uambassador weSouth Africa kweleZimbabwe sithi yena no ubone ngani udubo olukhulu kakhulu kwezombusazwe kweleZimbabwe nakwezenotho yikuthi iZimbabwe zayiphili ngomthetho oqondileyo njalo kwakulandelwa izinhlelo ezingumakalayo njalo zingathi hlubilisibizo. Moyani khonokho okunye okuyabe kukhulunywa ngamanye amazwe aseAfrika xa kuyikuthi engazama ukuthi abesizane PF kwenza ukuthi la manye amazwe anjengabo-America nabo-Britain nabo-EU bathi bona hhayi iqiniso liqiniso kalichithi buhlobo okona iZimbabwe iZANU-PF.
Kungani bethatha lesi sinqumo kungumanyana nxa sebebodwa bekhuluma okwehlukeneyo?
Ngabathanda ukutshelana amaqiniso.
UDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC, uMnumzana Nelson Chamisa, ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi umasipala wakobulawayo senqume ukuthi uzamisa uhlelo lokuvalela uZulu ohlala duzane le-trade fair lasePapa Fields amanzi andubana imikhosi ezaqhutshelwa kulezi nkundla ebalisa owelanga likazibuse lowe-trade fair idlule. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa seqwayise osomabhizimusi abathengisa impuphu emkambo wensitha oweBlack Market ukuthi bachiyanela lomkhuba. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Mina bafowethu ngiyabonga kakhulu okwenziwa ngustudio 7 ngusimayet igama lami. Yazi ukuthi mina okusenhliziyweni yami ngifisa ukuthi ngani iZimbabwe iyathola imali eqondane layo kusebenze yona nje yodwa noma isiwa noma isenzani kodwa isebenza yona yodwa sikhona ukuthi sizibuyelele lati ekhaya siyekhona ukuzisebenzela ethu imisebenzi esikhona ukuyenza ngoba imali ilizwe nxa lingalacurrency yayo liba yiproblem nxa kuyikuthi libhesa emalini ye-America kumbe libhesa kurandi kalibhesa emalini eyi-1 abantu bakhona ukusebenzisa leyo mali kwazakale vele ukuthi kule mali enje kuzophele kubonakale lowo mnyaka esizothola khona uzibuse kahle khona siyathola okungokwethu ngoba lapho kukhona ekhaya kuyinkinga. Ngiyabonga bafowethu.
Kuqala ngithangulibingelela basakazi be-Studio 7 okhulumayo nguRubeni Kadlamini ngisekhezi esigabeni seMakwati. Lesicelo ngisicela ukuthi ngike ngisizwisise ukuba hle mhlawumbe ngoba yikuthi iZimbabwe yonke ikuyikho yini lokho enza kubuza. Ngithola uvalo ukuthi nxa kungathiwa inkomo ngekhanda lenkomo yi-$36 inkomo kambe shuka isuya ku-$2 isiya ku-$36 ngekhanda lenkomo. Kambe shuwa kungaba yikuthi imali yakhona siyayibutha ngaphi kumbe siyayidobha ngaphi. Pho-ke into esasilwela kuSmith asisayazi phela ngoba lokhu sokusiba wese. Ngicela ukuba nxa lingancedisa like limbuzele iZimbabwe yonke ukuthi khona kungaba yikuthi imali le ihlanganisa yonke iZimbabwe kumbeni vele iwele indawo yemadobho. Ngiyabonga. Uyophela emfuna kube ngamafeature.
Salubonani balaleli nabasakazi abahle, siyabonga ngezindaba lesi esinika zona. Mina ngihlushwayo ukubona ukuthi nana izanu lisana le-MTC izama nje ukuthi ibandla lithiwa MTC lingabi khona njengezaphu elakwenza kuzaphu. Yikho ekwenza ku-MTC zonke lezi zindawo kuthiwa kuthiwa iyahlukuluzwa abancane bayenza udlakela kulaa nto enjalo yenza udlakela abantu belokizini ngaphandle kumbe bangenisa banabo kuthiwa i-G40 yakhona leyo mhlawumbe. Kodwa kodwa i-MTC hhayi ayilaa nto eyenzayo ende izama nje ukukhulula abantu ngoba abantu kabakhululekanga eZimbabwe baboshiwe ukuthi ngenxa ye abantu bengazibona ukuthi baboshwele kanjani.
Njani basakazi bami ba-Studio 7 nabalaleli, sithanda ukubonga njalo futhi le thuba elithanda ukuthi lisinikezele lona, siyabonga kakhulu. Mina ibizo lami uNdodana Ndlovu, enilapha eGoli ngokuhlala nokuzalwa, ngizalwa enkaya leGonya. Namhlanje basakazi bami, into engithanda ukuthi ngiyisondeze kakhulu esuke ibe buhlungu nobuhlungu nakubani ongiwo umuntu wonke nje ozazi ethi ngunkona unomfowabo osemncane ubunomzali ngezindlela zami ukuthi unengane esikhulile from 90 to 2000 singabali bona bodwa labanye abama kodwa kuyandewe kakhulu ngabama-90 labo-2000. Ngizibuza ukuthi yona i-government iyabona na ukuthi ithabalelisa ilizwe njalo futhi ihlukumeza iy'ngane ezizalwayo ezikhulayo. Phela lezi ngane zifana nabantwana abayiziphofu abakhulela phakathi nje kubudlwangudlwangu, ilizwe elingana-oda nje ongawonthi abantwana bahlala bechochobele inkululeko bayitholele e-South Africa kumbe ngakwamanye amazwe angaphandle. Befika bethola leyo nkululeko imithetho yabazali njengoba bethe basuka emakhaya besuka bethiya abazali babo bethi bayadinga imisebenzi ngesimo seZimbabwe besuke mhlawumbe umntwana wabo-2000 kambona eminyaka emingaki noma umntwana babo-90 something besuka bezodinga umsebenzi la e-South Africa. Ma befika labo abantwana labo umsebenzi kusuke ube nzima ukuthi awuthole ngoba usemncane, omunye wangikhona lawo yebo abanye bayawuthola abanye kuba nzima. Ma engawutholi utshayisana negenga le encane futhi igenga le enye encane eyalapha South Africa abanye ngabasekhaya sebeqalisa ukubamba iy'nkunzi. Abanye lapho ungabheka lapho endaweni zabo-Hebrew babhizi labo abafana ma imoto zidlula lapha ku-claim ma imoto irojisa ispeed kumbe kune-traffic bazompola amafoni emafasiteleni ezimoto ma uvula ifasitela nje uyayizompola le fona. So yizinto esihlangana nazo ukuthi yona i-government ibonani kwi-youth lethu kungkona ma isiyenza ama-youth league wathi nje enje zenzakalayo zona lezi ibona isakha isizwe kumbe ibona idiliza isizwe ngoba kuyibo isizwe sakusasa. Kuyini abaza kufunda abantwana phezu kwento efana nale ngoba bakhulela phakuze kobunzima umthetho yabadala kumele bakhulise beze bebe ngamadoda kumbe bebe abafazi bakusasa ngoba abanye bamithe egoli lapha ngeke ubakhontrole abantwana basekhaya manje abancane bona labo kuyakutshela amanye amagama anzima kukuncane.
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ukhetho lwesithathu phakathi komnyaka olusanda qutshwa kwele Israel luthiye umkhokheli walelo lizwe umnumzana Benjamin Netanyahu engenelisi njalo ukubumba uhulumende ngoba esilela ngezihlalo ezintathu. Abalwela amalungelo oluntu kwele South Sudan bathi baloyisa ukuthi ukubunjwa kukahulumende wenkazato okusanda kwenziwa libandla elisembusweni leqembu labahlamuki kuzaletha ubuvelo empilweni kaZulu. Bathi sebedlela evalweni abeZimbabwe abahlala kwele South Africa ngemva kokutholakala komuntu wakuqala kulelo lizwe olegciwane le-coronavirus lona eselibulele inkulungwane zabantu ikakhulu kwele China. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba.
Ngokucho kombiko ethule lugatsha lwezimpila kahle kwele South Africa obanjwe la leligciwane ngowesilisa obesanda kwethekelela kwele Italy ehamba lomkakhe labanye abalichumi. Owesilisa leqembu lakhe baphenduke kwele South Africa ngensonto edluleyo. Kuthengo lwesithathu owesilisa lo obesizwa umvimbano ukukhwehlela umphimbo lekhanda wasesiyabona udokotela. Ngemva kokuhlolwa kwegazi lakhe kutholakale ukuthi ulale ligciwane. Izizalwane zeZimbabwe zithi le yinto esichiye izinkulungwane zeZimbabwe kwele South Africa zihlalele evalweni. Zito kubesabisayo ukuthi owesilisa lo njengoba efike ngensonto ehamba labanye abalichumi egade labanye indizamchina wafika wahlala kwaze kwaba lamhlanje lokhu ngabe kusitsho ukuthi igcwane leli selingene kwabanengi. Abanye ke bathi vele kungani engabonakalanga esehla silindweni sendizamchina njengoba uhulumende sithi kule michina eqaphe lokho. Kodwa kumphathi intambo ogatsha lwezempila kahle umnumzana Zweli Mkhize uthi kuyenziwa konke ukuvikela ukungena kwaleligciwane.
We had no symptoms and there was no problem whatsoever and the symptoms developed.
Uhlolo konke kwenziwe kodwa ogulayo lo ubengelazo izibonelo zokuthi ulalo leligciwane.
Necessarily very severe symptoms and it could have been an ordinary common flu.
Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Mthabisi Mlingo uthokunye osekubethusa ukuthi South Africa isanda kumemezela ukuthi ifuna ukuyathatha izalwane zayo ezedlula ikhulu lengxenye 151 ezivaleleke edolobheni le-Wuhan kwele China lapho kuhlasele khona kakhulu legciwane.
Yeah, khona kuchayisa ngovalo ngoba masithi siyakunanzelela igciwane leli lithwalise nzima amazwe alomnotho osezingeni eliphezulu. So asazi ke ukuthi ma kungenzeka iphutha abantu labo babuye lalo lapha ligcine lisabalele e-Africa kungagcina maybe kuvalwe ngehlahla.
Kusenjalo uhulumende uthi sekuthunyelwe iziphathamandla zezempila kahle KwaZulu-Natal lapho kuhlala khona owesilisa lo ukuze kulandelelwe bonke aseke ahlangana labo. Nomele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedict Nhlapo.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika lazo zithi zikhathazekile kakhulu ngalomkhuhlane ngoba ususabalala kuleli lizwe. Umkhuhlane lo uhlasele eWashington, eNew York laseMaryland njalo usubulele abantu abalichumi lambili. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMaryland umnumzana Kelvin Manduna.
Ngile disappointment lijana nge-response yehulumende bakhanya ngani ama-preparations abo akaqhubekanga ngendlela ekade ngifuna ngayo for ilizwe elinjengeMelika. Bengicabanga ukuthi bazabe be-ready and betshela abantu information eqhakathekileyo ukuthi sikwanise ukuvikela i-coronavirus sibe kwazi njenge-public ama-symptoms nokuthi singenza njani nxa singabona sengani silama-symptoms. Kodwa i-information yangikhona ayiphumi kakuhle from ihulumende. So I'm a bit disappointed nge-response ehulumende kodwa I'm relieved so far engihlala khona lapha eMaryland khanya ngani lokuthule asilama case ngapha amaningi. So things are, life is very normal so far.
Wena lemuli yakho akhona yini amanyathelo eliwathathayo ukuzivikela kulomkhuhlane?
Well, ngingathi lemuli yami sithenge i-hand sanitizer and bengikhuluma lonkosikazi ukuthi mhlambe nge-weekend sizahamba sethenga amanzi lamanye ama-supplies just in case of anything ngaba lama-shortage and bengikhuluma lesikolo somntwana ngibe kwazi ukuthi bazabe besenza njani ukufundisa abantwana ugeza izandla and so.
Ubona umkhuhlane lo uphazamisa umnotho weMelika kanganani?
Angila ma-figures ukuthi uza affecta for example i-GDP and ama-stock markets by how much. Kodwa sesibone already the last amaviki angu-2 apheleyo i-stock market ikhithika by record drop since 2008. And ngiyabona ngani i-manufacturing yethu which is highly linked to le China layo iza kuwa significantly. Eh kodwa ngiyabona futhi China bakhanya ngani they started to get the situation yangkhona under control, so ngibona ngani la ngapha futhi ayisoze ibe as extreme yoni coronavirus as it was eChina. So maybe the impact we economy not as extreme as we first thought.
Umnumzana Kelvin Manduna isizalwane seZimbabwe esihlala eMaryland khonapha eMelika. Ngeke ababukeleyo labo ku Facebook lapha izolo siyazi imshina yethu yalile kodwa lamhlanje ngilitshelile ukuba nasizoba siphezulu kwayo Linda basibone kulobani ke lapha na kulo sikhumbuzo mlalazi uthi wena Cartelza evil kuzoba lomphumi mkhwananzi kagisa uthi wena uvukile msakazi sivukile empumi. Chamza Chabalala utona livuka njani msakazi labalaleli watching from Joburg emzansi siyabonga Chabalala. Joseph Nyati utona livuka njani msakazi labalandeli izano libandla elilobandlululo kakhulu. Ilizwe leZimbabwe libuswa ngamasotsha iwo aphetheyo abantu bayadubeka ngumdluli lowo. Kuzoba lo Land Rover utwena this guys only enjoy to be online always, I don't see their contribution. Angazi ukukhuluma ngobani lapha u Land Rover nxa ikhuluma ngathi ulahlekile.
Jehovah amsimanga kudalisa lozwa. Amen. Seniyalungisele ubuya khona yemasuli ikimindekele. Seniyalungisele
Selimnyama ehlabela ke kamnandi lapho ingoma yokholo sishayela lina abalaleli be studio 7 kumakumbi omane omhlaba sithi inkosi mayeli londoloze bakithi ilivikele kumkhuhlane we coronavirus lo osuqede abantu emhlabeni jikelele. Siziphetheke ezekuseni ngebezihamba phambili. Ukukhutshulwa kwempatalo yemijova kuthiye uzulu wakobulawayo ethwele nzima. lanxa uhulumende esola eMelika ngokuqhelisa izijeziso eyazethesa amalunga ezanu-PF abanye bathi leli nyathelo liqondile. Kwanele ke olivalelisayo ngontungamilinkomo ngithi likhumbule ukubana zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Mina lani asibeni sonke ngolwesibili isiqalile impela viki litshone kuhle.